Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7, ngesonto mhlaka 23 kuMabasa 2023 muKifstube. Endabeni zethu namhlanje.
Amabizo asekhona e-voting committee bazeka bazakufundisisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathiyela njengebandla.
Abakubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change baqhubekela phambili bedinga abazancithisa ukhetho oluzayo.
Sibona thina kuma-elections laza sibuya njebe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground.
Ibandla lezanu-PF lisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga ngamahlwabomvu indoda ebulele wesifazana kobulawayo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liqhubekela phambili lidinga abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa eZimbabwe lonyaka. Unkosazana Ellen Shiriya Denga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi luqhubeka kahle uhlelo lu-consensus candidate selection process.
Uhlelo lethu luhamba kuhle sibili khathesi sesiqedisa uhlelo olwe-vetting njengoba sazi ukuthi kuviki ephelileyo abantu basubmitha ama-CVs abo befila le-form eye-voting. So khathesi lihlelo sinazo ukusizisisa abantu abasubmithileyo ama-CVs abo sikavesa sibone ukuthi babantu abafaneleyo yini nganye imithetho le esihlelwe njengebandla. So okuzayenzakalayo ukuthi kwinsukwane ezilandelayo sabe sesibakwazi ukuthi ngobani abavetiweyo bafunelele sizakuya kuhlelo olulandelayo olwama-Citizen Caucuses.
Ye, siyawuzwa kakhulu. Siyakhumbula ukuthi kwakula bantu abayi-30,000 ababedinga ukuthi bangene kukhetho lwamakansila. Sebebangaki khona manje?
Angabi lolwazi layo ngoba uhlelo lwe-vetting lwenziwa yi-committee ye-vetting. Abantu aba-independent kuhlelo lwendu. So kwabazasiqayisayise ukuthi bangaki abantu abavetiweyo.
Ye, nxa sesikhangela njalo ye kuthiwa-ke kulezinye indawo lapho kungatholakali khona abantu. Kambe kunjalo kumbe lokhu nje ikukhuluma nje?
Akula ndawo lapha esingathi sethulekile ukuthola abantu. Ade kusenzakala ukuthi kulelanga asalihlelayo ukuthi abantu bafinyelele esigabeni besiyaveta. Abanye besileka ukuhamba ezigabeni zonalezi ngendaba zokuthi ezithize ukuthi indawo zangikhona zikhatshana kungumango and njalo le-communication ayifikanga ngesikhathi. Yikho nje baphospona abanye balande bayenze izinhlukano ezintathu kumbe ezine ezidlulileyo. So akula ndawo ezingathi asisele abantu konke indawo bawafinyelele nalapho esesileka ukufinyelela ngezizathu ezithize kufinyelele baveta abantu. Njengoba libona for example ikharida bavetile kuthanye ngoba umbiko awuphezulu ukufika. So konke kuhamba ngemfanelo. Amabizo asekhona e-voting committee bazeka bazakufundisisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathiyela njengebandla.
Unkosazana Ellen Shiriya Denga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-ZANU-PF bathi sebengena kuZulu ngamandla ukwenzela ukuba bathole amavoti amaningi kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla leli.
Sibona thina kuma-elections laza sibuya njebe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground. Okuyibona thina njengebandla lezani elezani PF abethu abantu sebezimisele ukuthi sivote, sibisele umongameli welizwe, sibisele ama-MPs ethu, sibisele njalo amashi, ngenise njalo ama-councillors ethu angabi khona futhi njalo amashi.
Ye, kodwa siyabona ukuthi loba kunjalo baba Nkomo kulabanye abakhononayo bathi khonoku-ke okwenziweyo ama-primaries wanayezwanga kuhle njengoba omunye sethu zokuthi hayi mana wena akumelanga ungene yacine la isithi hayi lami sengimile khonoko ke akusizo kulilima zeyini
abangabe bekhuluma njalo ngabangekho kubanza kwezamtf abangabe labo kade bejamele kwaba bakhawulelayo kodwa thina kubanza kwezamtf lama-candidates ethu wonke omabili langendlela okhulunywe ngayo kube bezizathu zokuthi ubone ihlela okubonishelwe ngakho kwaba yindlela zokuthi omunye wavuma wazibhalela incwadi ukuthi hayi asemsekela ngulowo omunye okhona so obviously i-opposition yona yalikade kukhalele layo ngezinye indlela labanye labo ngabakade bekukhalele ngezinye indlela kodwa kubanza kwezamtf thina sikukhaleleyo ukuthi hayi osengivunyelele osengivunyelele abantu sebebambeni ibandla sebebambeni njengebandla akulo okunye abantu abakuswelayo langokungaba lokukhonona lapha nalaphana kodwa iqiniso likhona ukuthi sesingena njengabantu banye njengebandla linye sikhankansela upresident sikhankansela ama-MP bethu sikhankansela ama-councillors okukhononako kwabantu bangabe ukhonona nabo zene zabo izizathu kodwa ezingeke zisebenze ezisebenzayo yizona ezenza ukuthi khona ahlelwe ngama-candidate yibobo labo abakhona
ye kodwa lizanqoba njani abantu phela bathi basuthiseke ngokunye okwenzekala ezimbabwe kule nto eziningi kakhulu okunye indlala okunye njalo bathi phela izimbabwe idola layo lalisela mandla ngitsho kancane ngakho badla iingqiqo zomlomo ungathini ngakhonao
ngoba bethu vele sinqobe isikhathi sonke yabona into ekhulunywa ngabantu ayiqalisi namhlanje ukuthi abantu babuthelele okubi ngebandla elabe libusha wonke umuntu uyakhuluma akufunayo aqambe lokhu nalokuyana leyo nalokuyana ngoba kunjalo nje ngasingaqhala ngendlala okuqathele ukuthi ilizwe lilime siyabona thina ukuthi uhulumende uyaphathisa abantu ukuthi balime imidlala kwesikhathi iyanqobeka nalapho kuyabe kunendlela khona uhulumende akula muntu oseyowafa ezimbabwe zilayo indlala
uMnumzana Malaki Nkomo ukubandla leZANU PF sixoxe laye eseyinsiza esabelweni seMathebeleland South. Kulowesifazana okwazwe yindoda esidingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa kobulawayo. Amapholisa athi uMnumzana Pascal Dube ukwaze ukwakholeni saziwa kaninginengi emzimbeni wamganda ngelitshe wabaleka. Isikhulumeli samapholisa kobulawa uChief Inspector Abednego Ncube ukhuluma ngodaba lolu.
Amapholisa kobulawayo sidinga usizo kuZulu ongasiphathisa ukuthi sithole uPascal Dube oleminyaka engamashumi amane nantathu obehlala ku-number 31 Greystock Road eMorningside. Simdinga ngecala lokubulala owesifazane akhwelini saziwa obeleminyaka engamashumi amathathu lanhlanu bebehlala bonke eMorningside. Ukhanya emgwazile kanenginengi emzimbeni wabuye wamtshaya langelitshe kulandela ukungezwani ngezizathu ezingakatholakala ukuthi kuba yini. Abantu abangaba lolwazi ukuthi uPascal Dube lo engabe engaphi lingazi samapholisa aseduzane lani. Kanti ke siyaxwayisa uZulu ukuthi singathathi umthetho siwufake ezandleni siyekeleni indaba zokuhlukuluzana ezindlini. Alubani singazwisisani kumbe sekulamaphutha avelileyo asizameni ukuthola abantu abaseduzane silabadala besigaba silezinkonzo silamapholisa e-community relations and liaison office le-victim friendly unit silama non-governmental organizations baningi nje abantu abangasisiza ukuthi basixazulele udaba luyaba lusihlupha.
Lo ngu-Chief Inspector Abednego Ncube bekhuluma ne-Studio 7 ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ibutho lakwale Melika selihlenge abadabuka kulelo lizwe ababalekela impi yomvukela kule Sudan. Kubikwa ukuba abahlengwe kulelo lizwe ngabasebenza esigodlweni seMelika kule Sudan labanye. Wokhokela ibutho lakwale Sudan uGeneral Abdel Fattah Burhan wethule umbiko izolo othi uzancedisa abadabuka kwele Melika eBritane, France labanye amazwe ukuba behlenge izizalwane zawo elizweni leli. Ele Russia selidinga abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 abangangena kubuto bekulwa empini yelizwe leli lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. So isikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngesiphala senkosi lenduna uDakamela. Siluqale ngeviki ephelileyo udaba lolu, siyaqhubeka njalo namhlanje sixoxa ngesiphala senkosi. Ake sizwe okunye okuningi ngesiphala senkosi.
Kalothi sigaba sonke sithi gcwi endaweni ewansilime sivune and the proceeds sezigcini. Then into leyi ibingathi ayikho effective. Abakuthakazelelayo yilaba abapart of it, yilaba abaqhubeka becontributa despite the circumstances ezingabe zikhona. So silabo abantu who are contributing immensely, abanye bathi bekhiphe times two, abanye bathi bekhiphele i-3 years, but we have the other half of the people abanye vele abangafisiyo ukubona into iphumelela, kumbe abanye vele abale mindset angazi ukuthi ngehlwala ngithini. Who don't want to contribute. Abafuna ukwamukela kuphela. So angeke ngithi abantu bonke bayakuthakazelela, but iningi labo bayakuthakazelela, kodwa not wonke umuntu uyakuthakazelela. Ekusebenzeni ke khona, into leyi I can't say I'm serious. But in ngokubona kwami, the reason why I'm still on it, the reason why I want to drop it now, it's because we've managed to build into yaphela through isiphala senkosi. Without our extensional contribution, we have managed to build that. Through isiphala senkosi, we have managed to raise isibaya senkosi. Through isiphala senkosi, we have managed to get a 6.5 ton charge. Through isiphala senkosi, we've managed to buy imota yethu esibizwa ngokuthi ambulance. But these things zonke, they complement each other. So isiphala senkosi then becomes broad. If it changes, I sabi yiloko esikuthi thina ngamabele kuphela, ayisabi ngumumo. Because futhi through isiphala senkosi, we bought isigaba ezimbili. Where we are saying umuntu uyakwanisa ukuwagayisa ngamabele akhe kumbe ngemali. What is the reason behind that, yes, guys? Because we have half of the population abangafuniyo ukontribute. So if guy lesiyana, we then take i-responsibility yabantu bona labana, ispeede yona into in isiphala senkosi. And then amabele akhona ahlale khona nxa sokuyindlala abantu babakhona. So one of the cows esibhilise ngomsebenzi wonalokho ziphume esigayeni esathengwa isiphala senkosi. So if you ask me the question with is it working, I would say yes. Kulomunye umuntu wakwathi it all falls and rises with leadership. The liturgy that we get as leadership from abantu, not for our own consumption, but for their consumption. Ningathi mina if leadership in our visionary, because I am a great believer ukuthi leadership be a visionary leader. Ilida kumelanga ibe short sighted.
Hayi, sibonge kakhulu ke Nduna Dakamela. Ungathembela kusasa Nduna, sibonge kakhulu ba. Sile sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sesibuyisihlana njalo ngosuku lwanamhlanje, sibonga uNkulunkulu kundana zonke esikhona. Asimbongeni, simdumise uNkulunkulu. Namhlanje-ke sizabuyela njalo engizwini letlona leyana esiye salifunda ngesikhathi sisehlukana, elitholakala kuLuka chapter 24 verse lika-36. Abanye inxeka zange bezwe mbe babengekho, kahle ngiphinde kufundeka kanje. Besakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi wabo wathi kubo, ukuthula makube kinina. Sigeza khuluma ngemindeni ukuthi abantu abazame ukugcina ukuthula emzini yabo. Namhlanje ngifuna ke sikhanye indawo esihlezi kuzo ezigodini lezi emuntini kanye elizwe lakithi ukuthi kanibe uJesu kakhulumi kithi namhlanje nxa esithi ukuthula akube kithi ezigodini esihlala kuzo kakula kuthula yikufica abantu behlalisana izinkundla kumbe lokuthiwa ngamadale bezama ukuxakulula lokucazulula inkinga eziyabe zivelile ungabona abantu sebekhudulelana enkantolo emthethweni enkundleni kutsho ukuthi ukuthula thize sekuphambanisekile bakhona abanye abantu abavele ukuthula kabakufuni ezigodini labesihlala khona kambe umuntu nxa ehlezi phakathi kwesigaba aphuma uba libhoxongwane abanye siyazi ukuthi ngezandla zabo zinde bayantshontsha imfuyo yabanye abantu bayalwa batshayane labanye abantu abanye ngabagqekezayo singababona benjalo labo bantu ayisikuthi uphongoko kwathutsha nje ukuthi enze leso senzo esingalunganga kuyikuthi ngaphakathi kwakhe kalakho ukuthula ngumuntu nje ophehla ungahlaliseki kwabantu isigaba ngesigaba silabo abantu abangafuni ukuthula izidlakela ezikholisa ukubona abantu bethukile izikhathi zonke elizweni lakithi siyabazi bakhona abanye abangelanhloni abangafuni ukuthula abafisa ukubana ngayizinto zihamba ngentando yabo bona bodwa kanti hayi uNkulunkulu wadala lo lalowo amdalayo wamnika ukubana umuntu akhethe abone ngeso abona ngalo nampa abantu abanye ukuthula kabakufuni kanti-ke bakhona abafisa ukuzihlalela ngokuthula kungaxatshwana kungelangxabano uJesu uthi ukuthula makube kini ukakhethe ukuthi ungubani kanandaba ukuthi ungubani lokuthi ibizo lakho linjani umunjani umbuyini uthi kakube lokuthula ikakhulu laba abaphethe abantu yibo okumele babonise ukuthula into eyayidabukise idanise yikuthi bonabo okukhandelwe kubo ubana yibo abaphethe abantu eziqintini ezigodini ngisho lakulo ilizwe yibo abaphehla ukuswelakala kokuthula nxa umuntu ezathatha ulutho alabanje alubanjisiweyo yisizwe ubana alugcine yena ayeluchaphaza aluntshontshe akhukhumale anone yedwa abanye abantu becaka ukusa kwamalanga akulethi ukuthula khona lokhu asikunanzeleleni ukuthi abantu bakamlimi bafisa ukuthi bakhokhelwe bahlale kulokuthula asikhulekeni sikhulekela ilizwe lakaJehova sicela ukuthula labo abaphehla umsindo bacolelane lezidala zakho ezifuna ukuthula ngoJesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinela kusasa kwezemidlalo iqembu leDynamos linqotshwe ngelebulawa Chiefs 3-2 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela eminye imidlalo efanayo. Sisham 1, Simbabwe 1. Chicken Inn 0, Capes United 0. Kusenjalo uNdumiso Vundla wayengumgadli weqembu leHighlanders uthi uthole nzima ngomkhuhlane wamehlo. Kubika uJoseph Njanji.
Uvundla obesaziwa ngegama lokusoma elithi Turo useleminyaka edlula elitshumi etholakale ukuba ulomkhuhlane wamehlo oweglaucoma.
Yeah, eyesight problem lay. It all started in early 2010. By then I was based in South Africa. When it really started, angunanzelelanga. But it was just one day nje phela ngathi ngisemsebenzini. I realized ukuthi no, unganimboni what you call inkungu. But it was hot ukuthi imist ngeke ibe khona. So I asked some of the guys, what's happening? Because unganimboni inkungu. Yabona, and they were telling you know, it's all clear skies. So you call up over and I alarm bells. No, something wrong. So that's when I started running around in Zamutin, CK, medical attention. I think one of my I'm a specialist. So I was diagnosed with
precocious. Usupola mesolo lutale kuba chiyo msebenzi wokubalisa ayenza khona le South Africa. Wagcina esebenza emahoteleni lasendaweni zokudlela kodwa lakho waphelelwa umsebenzi ngoba engasaboni kuhle. Ugcina ephenduka ekhaya lapho afike wahlinzwa elinye ilihlo okwalenza laba ngconywana.
What really happens is one eye, this right one, is totally blind. Then le eka left, ukuthi ngayenze operation, ngathola kwenze operation in 2010 lawa eclinic. But le there is light. Ngoba ngendlela ele operator man, I can see ama movements, images. Would you like umuntu nxa engahamba nayo umuntu ka already lo ngaba lo ngumuntu le imota but ama details akho abe khona ukuthi ngibe kwazi ukuthi okay iface kabani le no ikhala uqo kanjani ingabe le imota imuvile but ikhala bani what kind of a car is it imota yeah window koro ngani kanjani yeah ukuthi like ama images you can differentiate ukuthi lapana kunje but ama details akho nayo angasekho
really uvunja usephila ngokuthengisa izinto ezijiyeneyo edolobheni lakobulawayo njalo uthi ulesifiso esokufuya inkukhu ukuze anakekele imuli yakhe.
It's something really enhlala ngiyifisa, you know, enhlala ngiyifisa ukuthi yazi nxa ungathola just one or two because at the moment ngiyathengisa etown lo msika, you know, ngiyabefisa ukuba lama projects, you know, poultry projects lawe here and there just to keep me going njengomuntu olemuli and stuff. Izinto engiyabe ngisikhangelele zona is ukuthi I know if you can get people who can reach out then bekwazi ukuthi bemphakamise. I'll be very grateful. My number is 0774-907-874. Yeah, labo muntu engakwazi tinde khona. Kumbe nxa ngidinga ku 13 Avenue lo yebhetheke. Yeah, just ni kule mozi laphana just suppose it mozi. Yeah, ipheting lokuzimlana. That's why endisa khona lapha endomsika wami khona. Ngiyibe ngiphila ngakho.
Uvundla uzalelwe edolobheni leHwange ngo-1979 njalo ufunde eHumphrey Gibbs eMbakwe kanye lasePlumtree High. Uqale ukudlala ibhola ezikole lezi njalo uqale ukudlalela iqembu leHighlanders ngo 1998 efunda esikolo sePlumtree High. Ube ingxenye yeqembu leHighlanders eliphakamise isicoco seligi kusizini ka 1998-99 kanye lango 2000 which ye udlala ngo 2001 esiya ekolijini eliqeqesha ababalisi ele Hillside College waze waphenduka ebholeni ngo 2003 esedlalela iqembu leHwange ngemva kokuthola indawo yokufundisa kulelo dolobho. Uthi ulesifiso esokubuyela efundisa njalo eminyakeni edluleyo wenze izifundo ezokufundisa abantwana abakhubazekileyo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sizwe ezomculo.
Yebo, salibonani lonke emhlabeni wonke jikelele njengoba sisakazweni omkhulu kangaka eStudio 7 ye nguJays Maralin lo. Ngethule umbiko omuhle kakhulu okuthi khona thina njengeband mina leband yami siya eHarare lapho siyabe sikhona siyathokozisa abalandeli bethu abaningi kakhulu abaseHarare abasithandayo njalo sipromota i-album yethu entsha le ethi Xola njalo ukuthi sihlangane labantu khona basazi kangcono lo msebenzi wethu bawazi kangcono engiwenza so ngakho ke asi amalungiselelo asezingeni eliphezulu kakhulu njengamanje iband si-ready everything's ready ready and lama venues ngale people are expecting us and it's good that mfono abantu abaningi be inquire about us coming to Harare. So futhi isikhangelele ukuthi khona kube kuhle kakhulu ikakhulu kusukela mhla ka 28 sebe se theater and the park suka lapha siye Ruwa siye Barroch lapha sebe sicha khona la kwezinye indawo nje kuyabe kumnandi kakhulu. Kakhulu khona ukuthi senele sutsefi ya Harare ku Capital City ngoba esikhathi esiningi abaculi abase Harare babuya ababuya ngapha emathereni yathi sifunda ke siyebona khona ukuthi kathi khona kunjani eHarare. So ngakho siyakhona, we are very excited, sijabule kakhulu njenge band, we are really ready for it. Sibanikeza umculo olohlonzi olomehluko futhi o esingathi khona o original ngesikhiwa esiyabanikeza khona. So yeah, so thina sidlala umculo esizenzela wona le band onganga ukuthi khona abantu bakhangilele endaweni ukuthi khona kuzaba mnandi kakhulu. Ungabokhala wena yelele umjali wako songobe tula tula sizwe tula sizwe ungabokhala wena. Ngiyajabula ukuthi ngitholele ithuba kakhulu ukuthi ngikhulume labantu bonke nje emhlabeni wonke, ngibazisa ngomsebenzi engiwenzayo sile album yethu. Njalo siyatholakala kubo Facebook, siyathola kubo Instagram, siyatholakala kuzo zonke indawo nje kubo YouTube, abantu ababona imisebenzi kaJazz Marabini ayenzayo endaweni ezijeneyo. So ngiyalithanda lonke bantu. Awu awu awu, kwazi kwamnandi ukuba semsakazweni omkhulu kangaka. Jazz Marabini one time.
JJ uthi ke ungalahli themba. Siyabonga kakhulu ke James kolapho ke usigqibela uhlelo lwethu lamhlanje singakavalelisi lapha sesihlangele ebezikhokhela. Abakubandla eliphikisayo le-Citizen Scholarship for Change baqhubekela phambili bedinga abazancintisa ukhetho oluzayo. Ibandla le-ZANU-PF elisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga amehlo abomvu indoda ebulele kwesifazana kobulawayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalisa umthembo sithemba uKids Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.